So we see card descender bago VOA Ndebele.
Sangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesithathu mhlaka 22 kumpalakazi 2021 igama ngontungameli Nkomo ezihamba phambili kubhubhe abalitshumi lane 14 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Ele Zimbabwe linanza ikhefu le-Unity Day namuhla. Umongameli Emmerson Mnangagwa esithi uphakathi kokulungisisa udaba lwegugurawundi. Umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden wethula uhlelo olutsha oluqondane lokulwisana le-COVID-19. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempilakahle luthi kubhubhe abantu abalitshumi lane 14 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Luthi njalo kutholakale abedlula inkulungwane ezimbili 2689 belomkhuhlane lo. Inani lasebefile likhwelela yaku 4819 kuthi abaphethwe yilomkhuhlane sikhuluma nje bakhwele baya kunkulungwane phose ezingamatshumi amahlanu 48202. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane bazinkulungwane phose eziyisishiyagalolunye 8980. Abahlatshwe esibili bazinkulungwane phose eziyisishiyagalombili 7953. Ele Zimbabwe linanza ikhefu le-Unity Day namuhla. Umongameli Emmerson Mnangagwa esithi uphakathi kokulungisisa udaba lwegugurawundi ukuze kuqedwe ukufuthelana okulokhe kukhona elizweni. Usuku lwalamhlanje ngomnyaka ka-1987 kulapho uMnumzana Robert Mugabe owayekhokela ibandla lezanu njalo engumongameli welizwe asayinelana khona isivumelwano se-Unity Accord lomholi wezaphu uMnumzana Joshua Mqabuko Nkomo baqeda ukubulawa mahlayana kwabantu yilumbhuqazwe eMathebeleland laseMidlands. Ibutho likaMgabe le-5th Brigade labulala inkulungwane zabantu ezingamatshumi amabili 20,000 iningi kungabantu makhasa. Kumbiko wakhe oqondane laleli langa owethulwe iwofisi yakhe enkundleni yeTwitter uMnangagwa uthe uhulumende wakhe usebenza lamaqembu atshiyeneyo agoqela izinduna ukuze lulungiswe udaba lolu njalo kuqedwe ukufuthelana okulokhe kusebantwini abahlukuluzwayo kanye lalabo ababulawelwa izihlobo labangane. UMnangagwa lomsekeli wakhe uMnumzana Constantino Chiwenga ngabanye babantu abetheswa umlando wokuphatheka kugugurawundi. Abebandla lezaphu bathi usuku lwanamuhla lubazisa ubuhlungu obukhulu ngokubulawa mahlayana kwabantu okwenzakalayo. Bathi abayikholwa njalo imizamo kaMnangagwa yokulungisa lolu daba. Sixoxele sikhulumeli sezaphu uMnumzana Msongelwa Ndlovu.
Alikho ilanga elithiwa Unity Day phakathi kwezano lezap ngoba lelo langa umephu la ku calendar ngo 2009 lapho izapu eyaphuma uUnity eyasayinwa ngo-1987. So alisekho lelo langa asilinaki thina kodwa ke sizathanda ukuthi abantu bananzelele ukuthi mhlaka 22 December 1987 kwaba lilanga lapho esakhona ukumisa khona umbhuqazo ukuqeda impi ekahulumeni labantu abakithi ababengagadlanga ebizwa nge-Gugground.
Udaba lwe-Gugraundi lolu uhulumende uthi uphakathi kokululungisisa likubona njani lokho?
Thina njengezaphu siyakutsho njalo siyakuphinda ukuthi kulomahluko phakathi komthakathi lenyanga, omunye uyelapha omunye ungumbulali. Umthakathi ngeke elaphe umuntu ogulayo, ngakho ke sithi labo ababephethe amandla ngesikhathi se-Gugraundi yibo abaphethe amandla khathesi, and yibo njalo abathi khona bamatasa bezama ukulungisa lolu daba. Akukenzeki anywhere in the world ukuthi lo onguye owenza icala abe nguye ofuna ukuqhuba udaba lokulungisisa icala lakhe. Ngakho ke sithi thina lawo ngamandlwana, ngamandlwana aphindiweyo ukuthi labo abangathiwa ngesilungu ngama-perpetrator bathi bafuna ukulungisisa udaba. Kungafana lokuthi mhlawumbe imiyane uyethembe ukuthi ingalapha imalaria.
Abezanu PF bathi umanyano lo usakhona, nanku amanye amalunga ezaphu alokhe ekhona kuzanu PF.
Izanu kumbe amalunga ezanu alamalungelo wokucabanga lokukhuluma abakufisayo. Thina asikhona ukuthi sibavimbe ukuthi bakhulume bebecabanga ngendlela abacabanga ngayo. Iqiniso ngelokuthi izaphu yehlukana lezanu ngo-2009. Ukuthi amalunga awezaphu amanye akhona bekuzanu kuliqiniso, njalo kuyafana lokuthi mhlawumbe umama edlwengulwe ngenye indoda ithe edlwenguliwe umama kuzalwe umntwana, umntwana abesethatha uhlangothi lukababa athi umama hayi mhlawumbe wena mama ubaba wakudlwengula ngoba wawungagqokanga kahle. Lowo mntwana isikliwi esiphindwe kabili, lo baba akutshintshi isikliwi esilecala. Ukuthi ubaba akekho ejele yikuthi nguye ophethe amakhiyi awejele. Ukuthi umntwana uvumelana lo baba awusicala lethu thina njengomama, licala lomntwana oyisikliwi ongazwisisi imbali lapho avela khona njalo lalapho aya khona. Kodwa sananzelela ukuthi abaningi bakhona abasele kuzanu basele khona ngoba bathanda ukuthaphuza lokukapula from endishini kahulumende.
Umnumzana Msongelwa Ndlovu isikhulumeli sezaphu, sixoxe njalo lelunga lezanu PF umnumzana Belief Gawule okhankasela ukuba ngumgcini sihlalo waleli bandla eMathebeleleni North, yena othi liqakathekile kakhulu ilanga leUnity Day.
Kwaba leUnity yahlanganisa umanyano, wahlanganisa amabandla amabili iPF zaphu lezanu. Ngaleso sikhathi-ke kwakuvele kuliwa, kuye kade amabandla la yiyo njalo alwa akhulula ilizwe lethu leZimbabwe. Inkululeko yalethwa yola mabandla, kodwa kuthe singemva ukuthi ilizwe selithethwe kwaba lempi yokulwisana kakhulu kwaba khona phakathi kwamabandla la. Ngokunjalo wabunkomo labomgabe basebekhulumisana ukuthi babone ukuthi balungisise ngodaba lolu, udaba lolu olwahlukuluza kakhulu abantwana beZimbabwe, olwachiya umumo weZimbabwe umubi kakhulu ngokuzondana lokuxabana lokukhethana ngemihlobo okwayenza lokukhethana ngemihlobo ukuthi kulamashona lamaNdebele izinto ezinjengazenezo. Kodwa ke hayi, umanyano lolu lwasebenzela lesi sesingumuntu munye, noma ukhona le mashona lendikade awuseko lokwana usudizident uyumdizident hayi awuseko kolokwa. Into leyase umanyano lolu lwaphathisa kakhulu, ngako luqakathekile ukuthi silulondoloze, njalo lwaqeda lokulwisana konkwana okwakukhona lokukhethana okwakukhona ngaleso sikhathi okwakusenzayo abantu baphile nzima elizweni labo. Ngokunjalo onkomo labomgabe bakubona kufanele ukuthi bamanyane, babuyelelana njengokuthi bona babeyibo ababekhokhelele ekulweleni ukulwela ukulwelwa inkululeko yaleli lizwe kungama movements ana lana ayevele yiwo alwayo bahambe empini bayakulwa balethi lizwe ngokunjalo kwakudingakala ukuthi abantu labo behlanganise imuli yeZimbabwe imanyane.
Abezaphu bathi akulalutho lokuthakazelela ngalolu suku ngoba lubakhumbuza ukubulawa kwabantu igugurawundi eMidlands lasemathebeleland.
Kuqala izolo lokubuthi ungahamba usifika emashonaland ngalolindebele sokuthiwa mdizident, kuthiwa ulidizident ngasufika khona ngale. Khathesi akusekho konoko. So umuntu ongafika ngapho esishoneni layo usekhaya ongalelwana ezindebele layo usekhaya lokuthethana ngemihlobo lokwana kade sokukhona akusekho okwalethwa yiko okwalethwa umanyano lo sikhuluma ngawo omele si celebrate umanyano lo usewunanze umanyano lo ilanga leli liqhakathekile kakhulu ngoba amabandla la ezombusazwe ayevele yiwo akhokhela ukukhulula ukulwelwa kokukhulwa kwelizwe ngawo ngokunjalo ubambana kuqhakathekile kakhulu njalo kumele sikhale silinanza ilanga leli ngoba ilanga eliqhakathekile kakhulu lapho baba unkomo alisa khona ukuthi kube lo manyano ngathi umuntu walisa umanyano lo lungu baba unkomo akekho omunye ngaphandle kwankomo kuphela walisa ukuthi abantwana bezimbabwe bemanyane uqedwe uduwo olwalukhona phakathi kwelizwe.
Umnumzana Belief Gawule ulilunga leZanu PF njalo ukhankasela ukuba ngumgcini sihlalo waleli bandla enyakatho yemandebeleni. Ukuvalwa kwamahofisi eZimbabwe Electoral Commission ngenxa yomkhuhlane weCOVID-19 elizweni lonke jikelele sokuphazamise uhlelo lokubhalisela ukuvota ikakhulu ngalesi sikhathi kulabanye abavela phandle kwelizwe abangafisa ukubhalisa. Izeke yazise kunsukwana ezedluleyo ukuthi ivale amahofisi yayo kusukela mhlaka 11 kulinyanga kusiya kumhlaka 19. Lanxa sesedlule leso sikhathi amanye amahofisi abikwa esavaliwe. Sixoxele sikhulumeli somkhankaso we-Ekhaya Vote 2023 wona okhuthaza abantu ukuthi babhalisele ukuvota ngobunengi umnumzana Nkosi Khona DVT.
Umkhankaso we-Ekhaya Vote besikhayelele ukuthi ngo-December kathesi sizakhuluma ikakhulu labantu amaZimbabweni ahlala emazweni atshiyeneyo abatandise ukubuya ekhaya ngo-December ukuthi babhalise labo ukuvota kodwa siplana khona lapho sasikhayelele izeki yayile voter registration blitz okumele yenziwe ngo-December eyayiza decentralize ukuthi abantu bavote lapha abahlala duzela lapha abahlala khona kodwa lokho akusenzekanga. Sikhuluma kunje izeki offices zivaliwe sesiswele ukuthi uhlelo lolu singalupusha njani ukuthi at least abantu abathe bavakatsha bezobona imuli zabo ngo-December bekwanise labo ukuregister ukuvota. So silusizi kakhulu ukuthi inhlelo zethu zonke ezimiswe ikhona lokhu ukuthi khona izeki ivaliwe bavalile besithi bavale ngendaba ze-COVID-19.
Veli khangelele ukuhuga abavela phandle abazaphenduka ekhaya ngekhefu leli lekhisimusi banengi yini asebebuyile?
Balutshwana sebekwanisa ukubuya ngathi balutshwane kakhulu abasebebuyile lathi kodwa njengomkhankaso we-Ekhaya Vote besifisa ukuthi bona laba abalutshwane bengakwanisa ukurejista ukuvota babuye laba betshela abanye ngoba abantu abaningi kwesikhathi babuya ngezikhathi ezishiyeneyo njalo le migoqo le ye-COVID-19 ibisibekwe yokuthi kuyakhwarantayina kuthiweni yenze abantu abaningi bengasakuphumeleli ukuzekhaya kodwa besifisa ukuthi khona ingabe bona laba ilutshwane nale khona ikwanisa ukurejista ukuvota. Manje uhlupho yokuthi akula ndawo lapho abangarejista khona ukuvota. Sikhuluma kunje
kulabo abakutshaya indiva ukubhalisela ukuvota, ungabachasisela ukuthi kuqakatheke ngani?
Ukubhalisa ukuvota kuqakathekile kakhulu bakithi. Akukhathalekile ukuthi umuntu omusha sithi ngesikhiwa i-first time voter kumbe umuntu omdala wagcina kudala ukuvota ungakayezwa lokhu kwabo biometric voter registration. Kuqakathekile kakhulu ukwenzela ukuthi siphathisane in terms of ukuthi khona abantu sibekwazi ukuthi sile role esiyidlalayo, indima esiyidlalayo ekukhetheni ubukhokheli esifisa ukuthi busilide. Sikhangela nje ekhaya vote, thina sithi ukuthi umuntu avotele ngapha votele ngapha kodwa sikufisayo ukuthi wonke umzi umuntu ozalwa eZimbabwe akwanise ukuthi akhethe ama leaders awe community yakhe yikho sithi ekhaya lapho okhule khona lapho ozalwa khona lapho ophila khona kuba lethuba elilicakathekisa ukuthi uvotele umuntu oyileadership ongafisa ukuthi ikuvuse kuconstituency level kuward level la kupresidential njalo sikhanele ukuthi khona izekhi mayivula siqalise futhi ukusebenza ukuthi siphushe ukuthi kube le decentralized voting system kube labantu nje siqoqane kalula ngakuye ukuthi i-transport ehluphayo ethini i-transport ama-shuttle buses silawo ukuthi sithwala abantu kuphela bese yaregister ukuvota sikwenze kuqakatheke ngoba singekeli ukwenza njalo i-delimitation process esithi khona ukuqunywa kwezabelo kungenzakala sikhanyele ngenxa yokuthi abantu abaregister ukuvota balutshwane
Umnumzana Nkosi Khona DVT isikhulumeli somkhankaso we-Ekhaya Vote 2023 asenelisanga ukukhuluma labeZimbabwe Electoral Commission ngalolu daba. Selikubonile na ukusemaphephandabeni. Inews Day ithi kulowesilisa obophise umongameli Emmerson Mnangagwa emthethwandaba we-Constitutional Court phezu kwesinqumo sakhe sokukhetha umnumzana Patrick Chinamasa ukuba ngumqondisi wenkampani ye-Zimbabwe. Ikroniko ithi sezandile izigebengu ezibamba abatshayeli bezimota inkunzi emgwaqweni osuka eBedbridge usiya kobulawayo kanye losuka kuleli dolobho usiya eHarare. Izigangi lezi zibikwa zithiya insimbi ezicijileyo ama-spikes emgwaqweni bese zicathamela izimota eziyabe zihlatshiwe zampontsha. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Injani kustudio 7? Hayi, mina ngiyaphila. Okhulumayo uMasombuka. Bengifuna ukuncedwa lapha. Bakhona ozimbo kodwa nyabe ngiyezwa bekhuluma ngo-based violence labo gender-based violence. Ukuthi inezindaba ezinje ziphathwa kanjani? Uthola ukuthi most of abomama abaningi balwisa ukuthi abone ubaba sibili ukuthi uzonda azafike ngaphi. Azondise ubaba sibili ukuze kufike estendi yokuthi ubaba ezigcine ephakamisa isandla. Nxa esephakamisa isandla ubaba nguyoseroma kodwa umama uzondisa ubaba. Edinga ukuthi ufuna ukumbona sithi ubaba lo kade vele mayizondile njani. Ungakhanya lo mama abaningi batshayiwe ngamadoda abo ngenxa yokuthi baloqalo kakhulu mama. Uzaqala ubaba efuna ukuthi ambone. Kafuni ukuhlala lo baba emendweni emtshadweni engazange amzondise wambona ukuthi ufuna ubaba lo uzonda azafike ngaphi. So into le iyangikhathaza kakhulu ukuthi nxa sikhangela ngabo-gender based violence sikhangele amasayidi wonke ukuthi labo baba bahlukunyezwa ngomama. Asithandi ubaba ukutshaya umama kodwa omama yibo abasifuqile zigcine seziphakamisa isandla. So lami ngiyacela kakhulu ukuthi masifundisa omama kakhulu sibafundise ukuthi sihlonipho obaba singafuni ukubona ithemba yabobaba ukuthi kathi vele bazonda beze befike ngayo. Ngiyabonga.
Njani kustudio 7 mina igama lami ngu-Adolf Shaba thanda ukufisela imuli yami eseplumtree edombodema umnyaka ikhisimusi enhle lomnyaka omutsha omuhle ngifisele kithi emperengwa lapho ngizalwa khona umnyaka omutsha omuhle phinde ngibuye kwisimo sezwe lakithi izwe lakithi liphethe ngabantu abangena vision esingathi ngabantu abangazi into abayenzayo ma upresident ezasuke eHarare siya emakorokoro kuyavula ingadi kutshengisa angazi ukuthi ngumuntu ocabanga kanjani ngoba uma ukhangela indleko ezakhona zokuthi behambe esuke eHarare siya emakhorokhoro ziningi kakhulu kwedlula ngitsho ne-production ezokwenziwa yilezo ngadi kuze kuphume lamasosha azaya ezingozi lokho esiya kuleyo nto kulowo mcimbi wakhona tshengisa ukuba phansi lokungabi lombono ngithi hayi isikhathi esiphelile manje salaba bantu abangelambono ngithi hayi kangeni umfana isikhathi esifikile manje
sanibonani salona ni wasala Studio 7 ngundawana zonke sithi ngiyawomutsha sithi le khisimu senhle lidlale kahle lingabaphilileyo naye wonke umthokazi ngilifisela ikhisimu senhle ngilifisela nomnyaka omutsha omuhle liphile mthokazi size siyefika lapho siya khona bese ngithi kubakhokheli bami bonke abe-MRP ngiyalibingelela ngilifisela impilo ende njalo lisilide liphile ya indaba yami mi lapho ukuthi kanti abantu bakithi kababoni yini abalokhu besalo ilwisana le-MDC besilwa mpela besiyabophisana layo ukuthi le nto ayisoze bancede ngalutho umakhuphe uyisebenzele i-MDC warecola ama-MPs ama-councillors whatsoever kuawe-alliance uthe sokuphambili esetshenziswa ngumonzora labanye bakhe bamlaxaza baze bamthala ngempama manje ngizona ngo-witness Dube la usebhizi impela kumbe ugaqela sona sena isikhundla sokuba ngu-vice president ngiyakukhuza mfowethu ngiyakukhuza bazokusebenzisa bakusebenzise ukulwa izimpi lokugeyina ipower emathebheleleni bazokulahla khangelwa ngomama ukhuphe ukuthi bamenzeni umama ukhuphe kususela kudala ehlukunyezwa kodwa engaboni i-MDC ilama-supporters nje emathebheleleni kungenxa kamama ukhuphe manje sebemlaxaza khanya ngani umuntu osesegudwini nguwe lezi nsuku uyababa bhuti uyababa kodwa bayakusebenzisa kungekudala sizokubuza futhi lo mama makhuphe besimbuza simtshela futhi ukuthi bayakusebenzisa laba bantu kuvela ngeke kuhlangane ioyili namanzi phuma nini kibo lize ntweni zakini kathi kunganani imali ukuthi aliyifuna umthokazi kodwa lingene noma kuzaphuke ngiyalixwayisa nje kuphela ngoba sisiza ubuhlungu futhi mase lihlukunyezwa ngoba lingabathwakazi kuyasihlukumeza thina khona ukhera
kajani balaleli we-Studio 7 nabasakazi we-Studio 7 ngifile iqiniso lokukhulumayo ese-Joyceville ekhaya kuseMpale balaleli be-Studio 7 nani basakazi be-Studio 7 kunendaba kamnankagwa leyokundaba yokuthi kuyoshintshwa amapasipoti amapasipoti ashintshwa ngaliphi umnankagwa ubuye emnankagwa loyo why engaqalanga la amapasipoti vele abasilaba abantu abasebewathathile wayeka expire kuthi la alandelayo ke kube yiwo la ozowashintsha-ke kodwa la zika-expire umnankagwa le indaba yokuthi ashintshe amapasipoti akashintshi ngoba amapasipoti ngoba ufanele awashintshe ngoba uthi ubone i-corruption ayikho leyo nto leyo into yokuthi nje abantu basebenzele izami lana sekafuna imali yokuthi ezame phela ngoba kuyiwa kuma-elections ezame ukufuna iy'mali zokuthi alungiselele ama-election akhe hhayi ukuthi ufuna ukuthi njalo amapasipoti ashintshwe or ashintshwele ukuthi ngoba kune-corruption eyenziwayo kunobugebengu obenziwayo kumapasipoti cha akusikho lokho umnankagwa kukhona ophezu kwakhona kunye ne-cabinet yakhe kunye nezanu yakhe ngoba ufuna kudle abantu bezanu ngoba izanu ayizange yazi yalunga kusuka ithatha umbuso from 1980 ayizange yazi yenza into enendlela eqondile izani
labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001-202-465-0318 singene kwezivela kwamanye amazwe I-Voice of America ithi amalunga ePhalamende kweleGhana adabulene ngencindi kuleli dale phezu kwemizamo kahulumende yokwethula umthelo omutsha othinta abantu abathenga izinto ebulenjini be-internet. Umsakazo munye uthi United Nations isixwayisele Sudan ukuthi libophe abezomvikela abethiswa amacala okuhlwengula abesifazana abaphatheke kunhlelo zokutshengisela besona ukuhluthunwa kombuso libutho. Singene kudaba lwemelika Umongameli Joe Biden wethule uhlelo olutsha olokulwisana le-COVID-19 izolo. UBiden uthe uhulumende wakhe uza kupha abantu indingeko zokuzihlola lomkhuhlane bengekhaya ama-COVID testing kits angu-500 million ngaphandle kwembadalo. Esethula lolu hlelo uBiden uthe njalo uhulumende uzathumela amabutho ezibhedlela ukuyaphathisa alubana zithe zandelwa izigulane ngoba lumkhuhlane usumemetheka ngamandla uphehlwa ngumkhakha we-Omicron. Umongameli Biden ukhuthaze abangakahlatshwa ukuthi benze njalo kanti lasebehlatshwe amajekiseni amabili uthe kumele bahlatshwe esithathu i-booster shot ukuze bavikeleke. Wengeze wathi lanxa umkhuhlane lo usumemetheka ngamandla kasoze avale ilizwe njengalokho okwenzakale nyakenye. Ukuhlaziya lolu daba sixoxelo sebenza kwezempilakahle eMaryland khonapha eMelika unkosazana Brenda Moyo.
Kuthiwa ama-test kits la azaqalisa ukutholakala ngenyanga kaJanuwari. Khathesi sibone indwendwe kwamanye ama-states, ngikhangele eNew York, indwendwe zabantu abamelele ukuthi bahlolwe kodwa abenelisi ukuthi bahlolwe masinyane bathole ama-results kumbe ngithi impumela masinyane. Ukumelela ama-test kits la aze abe khona ngoJanuwari kusukela khathesi kuze kube yileso sikhathi abantu bazabe besenzani, sikhangelane nohlupho lona lolo lokuthi khathesi vele ama-testing centers akhona khathesi ayehluleka, awenelisi ukuthi atest abantu ngesikhathi. So angazi-ke ukuthi umongameli Biden baza kucacisa njani kumbe baza kuqhuba njani kumbe bazaluqhuba njani lolu hlelo olokuthi abantu batheste. Khathesi sikhangele ukuthi abantu bahamba ikhisimusi, abantu abaningi bebekhangelela ukuthi nga bayahlolwa bengakayi kwethekelela kwezinye izindawo. Umuntu aphakame engena phakathi kohambo ekwazi ukuthi ulomkhuhlane kumbe kalawo. Iningi nxa umuntu ezabakwazi ukuthi ulomkhuhlane asazihlalele, ikakhulu nxa kungumuntu engxenyekade efuna ukuvakatshela abazali asebekhulile. So lona kuludaba oluhle nje ukuthi sokuzatholakala ama-test kits. Omunye umbuzo ongaba khona iwona lo ukuthi ama-results azabe etholakala nini, ngoba sibona ukuthi even khathesi abantu bayazama ukutesta engamuntu ahlale 2 weeks engakwazi ukuthi impumela iminjani kumbe engxenye ekwedlule khonapho.
Ulubona njani udaba lokuthi umkhakha we-Omicron yiwo osubhahile osuhlasela ngamandla khonapha eMelika?
Udaba lokumemetheka kwe-Omicron hayi ludaba lwethusayo sibili, ngoba sibonile ukuthi kuma-states amaningi izibhedlela sezigcwala, seziqalisa ukugcwala. Abantu abasebenza ezibhedlela bakhathele, odokotela, omongi, omongikazi bayakhala ukuthi hayi umsebenzi ususebamningi kakhulu. Njalo ngike ngabala kunsukwane ezedluleyo ukuthi abanye abasebenza kwezempilakahle sebephakamisa izandla phezulu ukuthi hayi asisenelisi ukusebenza. Ngizwile njalo lokodwa umongameli Biden ethembisa ukuthi uzakwengezelela abakubutho abaza kuyancedisa ezibhedlela phezu kwabanye vele abavele bekhona abancedisayo ezibhedlela. Wakhuluma njalo ngokuthi impahla zokuvikela okuthiwa ngama-PPE uhulumende wakhe uzabona ukuthi abezibhedlela bayatholiswa lokho ukuze basebenze bevikelekile. Kuyinto enhle lokho. Ukumemetheka kwe-Omicron yekuyethusa sibili, njengoba ngitshilo ngaphambilini ukuthi sokulomuntu owakuqala osebhubhile khonapha kwele America. Khathesi abantu bekhangelane lekhefu lekhisimusi. Ngimzwile lo mongameli eqonqosela ukuthi abantu bakithi kabagqoka amamaski, abantu kabahlaba amajekiseni okuvikela.
Unkosazana Brenda Moyo usebenza kwezempilakahle khonapha eMelika. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kubhubhe abalitshumi lane 14 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Ele Zimbabwe linanza ikhefu le-Unity Day namuhla uMongameli Mnangagwa esithi uphakathi kokulungisisa udaba lwegugurawundi. Kodwa abezaphu bathi kabavumelani lendlela aphatha ngayo lolu daba. Umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden wethule uhlelo olutsha olujonge ukulwisana le-COVID-19. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Imi uNtungameli Nkomo.